sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga litshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka-16 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, i-ofisi ebona ngezijeziso zenotho kuhulumende welemelika e-Office of Foreign Assets Control ithi isikhupha engalweni zemithetho konke okumayelana lezijeziso zenotho ezetheswa amankampani labantu beZimbabwe.
Akula mnyaka kumbe ilanga engeza iyayenele ukuthi vele nina alibhadali izikweletu zenu asisoze silincedise. Hayi, ngoba phela siyazi ukuthi hleli i-INF inhlanganiso e-diploma abasoze bakhulume bachasise into abayikhulumileyo.
Abebhanga elikhangela ngokweboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund bathi bazimisele ukubambisana lohulumende weZimbabwe emzameni yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho.
Esikubona ukuthi njalo siyakukhwabisa ukuthi ngabe uthi akuyenzakala nasemazweni akithi ukuthi kube lezinto ukuthi nxa kusenzakala izinto ezi-indicator abantu abapolitically kungafakwa abantu labo abanama-political motives noma abadinga indlela thize yokuzisondeza kwabanye politically kodwa kube labantu makhaza abayenelisa ukuthi baqhube lolu hlelo.
Kulabanye njalo abantu abaxotshiweyo emthethwandaba weNew York abakade bemele bancedise ukwahlulela ababizwa ngokuthi ngamajura kucala lowayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. I-ofisi ebona ngezijeziso zenotho kuhulumende welemelika e-Office of Foreign Assets Control ithi isikhupha engalweni zemithetho konke okumayelana lezijeziso zenotho ezetheswa amankampani labantu beZimbabwe ababe fakwe ngoba besephula ilungelo loluntu njalo bevimba ukuthi kungenziwa ukhetho olukhululekileyo. Umthetho lo obizwa ngokuthi yiZimbabwe Sanctions Regulations wawumayelana lezijeziso zenotho ezafakwa kudala ezazisethulelwa ezihofisi le ulahlwa ngesikhathi uMongameli Joseph Biden wabikela uZulu ukuthi usumisiwe. Kodwa lokhu akutsho ukuba abasanda kwetheswa izijeziso zenotho ngelemelika sebephunyukile ngoba lokhu bebhekane lazo. Laba ngabagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa, umkakhe unkosikazi Auxilia, labanye abayisificamunwe munye. Laba bantu kuthiwa bavimba ukuba kube lokhetho olubalulekileyo nyakenye. Abebhanga eliboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund bathi bazimisele ukubambisana lohulumende weZimbabwe emizameni yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho kanye lokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. UGeorgieva wethule amazwi la ngemva kokuhlangana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lequla lakhe emhlanganweni omkhulu we-IMF oqutshelwa kwelemelika eWashington DC. Uthe ukulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe yinto ebalulekileyo kakhulu ezakwenza ukuthi uhulumende enelise ukuboleka imali kumabhanga angaphandle. IZimbabwe ayenelisi ukwenza lokhu kathesi ngenxa yezikweleti zayo ku-IMF laku World Bank ezingena kumabhiliyoni alichumi US $10 billion. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ehlaziya izenotho njalo esebenza lenhlanganiso ye Common Market Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya ukuthi uwabona njani amazwi eIMF.
Bele yiyo inkulumo ebandise ukukhulunywa yi-IMF. Akula mnyaka kumbe ilanga enyezwa i-IMF isithi bele nina alibhadali izikweletu zenu asisoze silincedise. Hayi, ngoba phela siyazi ukuthi hleli i-IMF yinhlanganiso e-diplomacy. Abasoze bakhulume bachasise into abayikhulumileyo emhlanganweni. Kodwa hathi thina siyabe sivele sikwazi ukuthi izikweletu zethu ziningi kakhulu. Ukhangela ukuthi imithetho yethu eyemali, ama-policies ethu akahambelani nesingathi ngesikhiwa i-conventional economics. Angiboni ukuthi kungaba loncedo ngoba ubudlelwane lamanye amazwe awuqondananga nomnotho kuphela, uqondane namalungelo empahla, ama-property rights, ama-human rights lokunye okuthiyeneyo. Yikho angiboni ukuthi kule nto izaphuma la.
Ngaphandle kwezikwelete babungwenya lokunye okungahanjiswa kuhle iZimbabwe okufana lamalungelo okhuluma ngakho, i-IMF labo World Bank ubona ngani bakuthethe njani ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe labathi isiki?
Hayi, ungibona ngathi ukwethulwa kwemali entsha ayisonto engabahlupha ngoba kulezinye izinto abavele bezikhangelisisa nxa beqonde ukulungisisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe namanye amazwe. Lokho ngithitha ukuthi kumbe ngamadola kumbe isensi amarandi kumbe ngamaziti, lokhu abanandaba nakho. Bakhangelisisa izinto eziqondane lithi esingathi khona ama-productive sectors, i-consistency ye-policy, imithetho yenu ye-investment, i-corruption, ukuthi liqeda imali eziningi kanjani, lisapota amakhampani kahulumende, kuthi i-privatization yinto eqakathekileyo. So abona ukuthi umfowethu nxa bekhuma nge-engagement abakhangeli ukuthi imali elisebenzisayo yiphi, kulama-fundamental sectors abakhangelayo.
Nxa i-IMF ikhuluma nge-re-engagement lele international community ukuzama ukudlala indima ukuthi iZimbabwe idlelane kuhle lamabhanga omhlaba lamazwe omhlaba, i-IMF ndima bani okumele idlale kumbe ndima bani engayidlala?
I-IMF bavele banama-protocols abo, imithetho yabo kumbe izitshengiso zabo abazinikeza amazwe wonke ukuthi nxa lifuna ukuthi lithathe isikweleti lithi kumbe lidlelane labanye amabhenki. Esingathi khona eZimbabwe into yokuqala buyabuza i-African Development Bank ukuthi ubuhlungu belu yeZimbabwe bumi kanjani. Into yokuqala ngoba i-IMF kayisebenzi lamazwe e-Africa angasebenzi kuhle le-African Development Bank. So kungaze kufike imhlanda lokuthi sesisebenza kuhle le-African Development Bank bayathuthiseka ngama-interest rate yethu, bayathuthiseka nge-policy consistency, bayathuthiseka nge-independence ukuzimela kodwa kwe-reserve bank engayenzi i-program kahulumende. Nxa i-ADB African Development Bank ngathi hathi uhulumende weZimbabwe kasangcolanga, ye singaqalela khonapho.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Common Market Liberal Solutions. Ukwezemelika, kulabanye njalo abantu abaqotshiweyo emthethwandaba weNew York abakade bemele bancedise ukwahlulela icala lowayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana okuthiwa waya la emacansini ababizwa ngokuthiwa ngamajura. Phansi komthetho welemelika kuyakhethwa abantu kazana abangayisibo ziphatha amandla zenkantolo abalitshumi lasithupha ukuthi bachutshise icala. UTrump ubekhona emthethwandabo lapha abikwa eke wazibhuqela ubukabhuha umahluleli ekhuluma. Leli cala lizathatha phose inyanga ezintathu lithoniswa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajaphi Bhangodube.
icala lika Donald Trump selibona siseliqalisile njalo siyabona njalo lama comments la avela kwabanye lawa ababona ukuthi mhlambe nqa kungahamba kube njalo ngoba bayabona ukuthi nqa kungaqhubeka kube njalo phambili mhlambe sekungagcina icala leli liloko li appeal kokuphela ngoba abanye sebengagcina njalo beloko bedelay isikhathi esingenza ukuthi siphazamise isimo sepolitics ka Donald Trump esiphambilina ingakho bebona ukuthi kungcono abahlehle laba abanye ukwenzela ukuthi icala leli nqa lithethwe ngendlela eqondileyo njalo lithethwe ngendlela engasoze iphinde ihlehle lenyovane engayenza ukuthi ekugcineni uDonald Trump ngonqaye lokho esahamba icala lakhe kuyabe sekuzamenza ukuthi engasayenelisi ukuthi aqhubekele phambili ayingena ukuba ngumongameli. So ke okuyabe kuzamphazamisa inhlelo zakhe zokuba ngumongameli. Ingakho sibona ngathi lokho abakwenzileyo abangane bakuthi bahlehle inyovane kudlala indima enkulu politically kuye uDonald Trump.
Siyabona ukubana indlela okuthoniswa ngayo lapha kwele Melika ehlukene lalesi jayeleyo ekhaya. Ubona kuyindlela efaneleyo yini engasetshenziswa lasekhaya le eyamajuri le ukuthi bakhetha umuntu nje makhaza ukuthi ancedise ukuthonisa.
Kuyindlela enhle kakhulu ngoba ngaleyo ndlela ilapho okuyabe kuzabonakala khona ukuthi kuphume iqiniso elingela infiltration, iqiniso elingela ubungane njalo elingela ama favors. Ngoba nxa ukuthi umuntu esesiyenkantolo umuntu nxa esiyathonisiswa isiqokoqela sodaba ukuthi kudingakala iqiniso ukuthi liphume. Kodwa ke nxa ukuthi kunje nxa kufakwe abangane bomuntu noma kufakwe abantu abasympathetic kuye akula iqiniso elingaphuma kuleyo nkulumo. Ingakho ngibona ngathi zonke isuku nxa sikhangela izinto ezenzakalayo politically kuhle ukuthi siyakufunda siyakubona. Esikubona ukuthi njalo siyakukhwabitha ukuthi ngabe ukuthi akuyenzakala lasemazweni akithi ukuthi kube lezinto ukuthi nxa kusenzakala izinto ezi-implicator abantu abapolitically kungafakwa abantu labo abalama political motives noma abadinga indlela thize yokuzisondeza kwabanye politically kodwa kube labantu makhaza abayenelisa ukuthi baqhube lolu hlelo lalawo macala ukwenzela ukuthi kube nomphumelo omuhle.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhangodube olandela izembusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitane. Ngalezi nsuku zokusetshenziswa kwemichina elobungcitshi obuphakemeyo ukwenza imisebenzi etshiyeneyo eyayisenziwa ngabantu okubizwa ngokuthi artificial intelligence, uZulu weZimbabwe laye usebona kuqakathekile ukuphatheka njengokwenziwa nguye uZulu emhlabeni wonke jikelele. UTobias Mudzingwa uyalandisa.
Abanengi abasakhulayo ikakhulu abasemadolobheni asebencedwa ukwenza imisebenzi etshiyeneyo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku olwe artificial intelligence. Umbalisi waseLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uzama ukuchazisa kabanzi ngeartificial intelligence.
Iartificial intelligence ikwenza imichina kumbe imichina elama computer ukuthi yenze izinto ezingenziwa ngumuntu kumbe izinto ezenziwa ngabantu. Kwese ukukhanya ngani imichina leyo ile ngqondo iyacabanga njengabantu icine zisenza izinto ezingenziwa ngabantu.
Ukusetshenziswa kwemichina yakulezi nsuku ngale indlela sokuvamile ikakhulu emazweni athuthukileyo njalo kunceda indabeni zempila kahle, ukuvimba ubusela, ukulondoloza amazwe kwezomnotho kanye la kwezomumo womkhathi. Ngalokhu uyayithakazelela iartificial intelligence osakhulayo wakobulawayo uZeluleko Zetmoyo.
Ingathi okokuqala iyancedisa yona ukuthi umuntu enelise ukuthola imfundo leyi ekhangele ngqo ubuntu bakhe lokuthi yena ungumuntu onjani. Nxa wena ungusomabhizimusi kuyakuncedisa ukuthi ube lokumemethekisa kwalokho okuthengisayo sikhangele njalo kulezi-ke ezempilakahle. Iyancedisa ukuthi umuntu omusha engathola ukutshetshiswa, engathola ukuncediswa.
Kodwa kulabanye abanjengonolwazi Ncube wakobulawayo njalo abathi isidala umonakalo leyi AI.
Ngezikhathini zanamuhla umntwana engaphiwa umsebenzi ufika athathe nje omakhalekhukhwini abhala ukubhalayo asende akazihluphi ukuthi abale azwisise hayi abantu sebethembele kakhulu artificial intelligence abantu abaningi bazibona bese semaphethelweni abo ngomsebenzi ngoba kuba lezinto lezi ezibunjwayo ama robots
omunye njalo untanga osebenza lenhlanganiso e-Women's Institute for Leadership Development uLydia Banda uthi yebo izinto sezitshintsha emazweni wonke omhlaba kodwa le artificial intelligence kumele ike ime ukubuya kweZimbabwe
eZimbabwe akuningi ekumele siwenze for now sengikhuluma ngento ezinjenge technology infrastructure development maybe in the next 10-15 years that is after sesikwaze ukufaka kahle ama priorities ethu
okunye njalo yokuthi abasakhulayo abasemaphandleni abavele besilela ezintweni eziningi sebechiywa emuva ngoba ezigabeni abavela kuzo akula zinto ezifana lamagetsi i-internet lokunye okufunakalayo ukuze benelise ukusebenzisa leyi artificial intelligence kusenjalo umphathi ntambo obona ngezemichina yakulezi insuku unkosikazi Thathenda Mavetera uthi uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho olokwenza ngeartificial intelligence leyi
So it's a matter of us making sure that we've got the right policies put in place.
Njengohulumende sibona engathi usetshenziswa kwemichina ngale ndlela kuhle njalo siyakusekela osokusele ukuthi kubekwe imithetho ezanceda uZulu ukuze asebenzise le AI ngendlela eqondileyo lokho yikho esesikwenza
UDokotela Mbulisi Ndlovu waseLupane State University uphenduke njalo esithi kumele abasakhulayo bengaphambaniswa impilo zabo yilokhu kuthuthuka ekusetshenzisweni kwemichini yakulezinsuku.
Zivele zikhona izigangi ebantwini kakhulu abatsha bona laba osuthola ukubana kulokuthi basebenze imichina leyo ukwenza okuhle sokubafundisa ubuvila abanye njalo sebesebenza ukuntshontshela abantu besenza kuthiwa yi-cyber crime siyawuzwe njalo abantu bekhala ngama-photoshop uzothiwa kubonakala ifoto yomuntu emilozibani ngaphi kanti akula foto enjalo ifoto leyo ibunjiwe yabunjwa ngecomputer kuhenganyani ngabantu abantu bemendawonye besenza khona okwakade bengamelanga bakwenze
Loba kukhona okubi okungalethwa yi-artificial intelligence ezinye ingcwethi ezisebenza labatsha zithi akula ngenye indlela ontanga bangabalekela lokhu kuthuthuka ngakho kumele bakwamukele kodwa besebenzise i-artificial intelligence ngendlela eqondileyo ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa
Kulezinye izakhamizi zemaphandleni ezithi azazilutho ngomhlobo wemali omutsha weZimbabwe Gold kumbe iZig. Bathi bafisa ukuba kusetshenziswe idola leMelika amarandi kanye lamapula elizweni. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 elandisa ngokugcweleyo.
Izakamizi ezihlala elopane etsholotsho kwanda lezinye indawo zithi zilolwazi olulutshwane ngokusetshenziswa kwezeke zithi kuyabahlupha kakhulu okutela eZimbabwe seliguqula imali kulandela ukusetshenziswa kohlobo lwemali yamabond ama-RTGS lama-bearers checks okwagcina kungasathengi lutho omunye wabakhathazekileyo unkosikazi Lydia Mguni ohlala ejotsholo
Akusoze futhi kubuye kuphinde kube njengalokhyana okungamabhondi okugcina ongasasebenzi lokhana yona imali bani nalebhalwe iphongubhalwa zigi nje asoze kufana nalamabhondi noti la ana asihluphayo owawuhamba uphethe inkalakata yenqumbu siyathenga ifike futhi ngale ungathengi lutho inqumbu uthengi okuyichukela hayi mina vele ngizwa kungangicaceli lo vele angakuboni lokuthi vele kusani kuyenza njani okuyizigi lokho hayi irandi lelele lokhu zende dola ngaba kuyekele kuphela kwavela kwasisebenzela kunjalo ngoba uzigi lo ashuwa sehamba sesiqalisa futhi ukuthwala lezi nqumbi zemali hayi amna vele angakuboni lokuthi kathi kwenzakalani vele ukuthi imali bani vele angakakuboni lokho lami ngisakukhangela nje ngomkhani ngomumo wengqondo ukuthi kathi vele kwenzakalani eZimbabwe neZimbabwe kasikhitshelwa imali hayi sikhitshele imiquba into ezingaqedakaliyo vele iyazi ngizwa nsiba lesimange sikhulu ngento leyenzakala la
umnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane laye uthi abantu kabakwazi abakwenzayo ukulandela ukwethulwa kwemali entsha
singabantu Zimbabwe. Yayemukela sibili imali efakwayo kodwa abantu abasela themba kungoba kuhlala kusenziwa ukuthi imali ziyatshintshwa kuzatshintsha impilo zabantu. Esikunanzelelayo nje ukuthi kuyabe kungani kubalekela ukuthi imali zibizwe ngenamba enkulu. Ukukhansilo zero lokhu njengoba kathesi idola le-America deselireta le mali yalapha kubo 40,000. So mbona ngani ugovernor lo omutsha ongenileyo kuyindlela nje yokuthi acitshe inumber zenezi ezilabo 1,000. Kube sekungani kulo tshintsho. Kukathi kodwa-ke nxa sithi siyananzelela esikuzwayo kwezinye indawo imali leyi izabile emgoqo ikakhulu sizwa kuthiwa kubo fuel. Ifuel yinto yenza ukuthi ama-basics elizwe abantu bekwanise ukuphila bethenga ngentengo engani iphansi. So nxa imali ingabe iyalwa ngabama-filling stations kuzaba mqoko ukuthi entweni eziningi izayaliwa. So abantu beZimbabwe abasela confidence ngento yonke eyenziwayo ngoba kuvuka kutshintsha imihla lemihla. So singazi kuthiwa imali le izaqalisa ukusecurata physically mhla ka-30 okwakathesi sizwa kuthiwa isisecurata lapha online ngamafoni electronically. So siyayisaba ukuthi mhlawumbi izoqalisa ukusecurata vele iyabe isiyimali efileyo.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi abantu kumele bebekezele ngoba uhulumende uyakwazi akwenzayo.
Engafika sibili bazachaselwa kunengi okufikayo kulethwa nguhulumende. Bakhona abazahamba bechasela abantu and i-RPZ layo ikhona ilezisebenzi zizayihlala ziyefika ebantwini zibatshela ukuthi imali isebenza njani. Njalo laba amabhanki ababenki bakhona labaza kutsho ukuthi imali isebenza. Hayi abantu bazayiz ngendlela uhulumende awufake ngayo.
Usiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushabane uthi abantu bazafundiswa ngokusetshenziswa kwemali le. Okwamanje ibhanga leli selitapha imibono kaZulu lidingisisa indlela abantu abafisa ukuba kusetshenziswe ngayo imali entsha. Imali yohlobo lwebond ibisigugudeke okokuthi kayisathengi lutho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington nginguGibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 lathi ke singomama siyahlupheka sesigabeni sikawadi 10 entali esicela uhulumende kani ngangenela. Hayi kunzima akudliwa sondlala encane lapha mamadona ayiletha ukudla bayakhetha abantu bafuna abahluphekayo abantu bonke siyahlupheka. Siyacela Studio 7 zamani sizamisele ukuthi simlayezele kuze uhulumende eze ukuba lathi singabantu siyalamba sikowadi 10 entali village. Kathesi okule mali zemithelo singogogo sinje imali zomthelo siyazithatha kabi imithelo idula kangako. Uhulumende kasizwele singogogo esizwele kwazitukula ama-overage esiphi bafelekazi lezintanda siyathi akusela abantu abahlupheka thina sihlupheka kangaka. Siyacela simlayezo ludluliswe.
Sanibonani nonke baholi bakastudio 7 nani nonke balaleli kunjani. Nangiphilile okhulumayo ngu-Race Nyoni obuyayo endaweni yaselubane endimimbili wathi wathi seven ivilesi yami eminyathi hhayi bantu bakithi akukho okukhulu okutheni bengithanda nje ukudlulisa ukuthi abantu abaningi abasemazweni angaphandle bakithi bengicela siphakamisene amakhanda bengicela siphakamisene amehlo sibone esingakwenza ngezwe lakithi ngoba abantu abakugrawundi vele ma singathemba kubo angiboni ukuthi kukhona abangakwenza ngoba nje abaziyo bayazi ukuthi izwe laseZimbabwe ngesikhathi kwakuthiwa lithatha inkululeko lathathwa ngabantu ababebuya eZambia bengabantu baseZimbabwe yibo abathatha izwe ukuze libike kunkululeko so namanje ngithi sonke esingaphandle kwamazwe asibeni nomzamo asibeni okokwenza ukuze izwe siphume ekuhluphekeni ngoba ma singathula thina abantu abakugrawundi akukho into abazoyenza ayikho ngisho lento abazoyenza nambe ngithi ngibeke nje umbono ukuthi abantu abangaphandle emazweni angomakhelwane wherever ma kungekho eZimbabwe asithatheni icebo
abavuko bakomthokazi wamavuko heyi nanti idaba lapha siye sathi sifuna ukufaka ukuvuselela inkosi yethu ngabo 2016-17 laphana saye sathelwa ngama-tear gas lapha kobulawayo kwathiwa i-kingdom ayikho constitution kanti manje i-constitution le si-avenjwenini sivumela inkosi simanje sokuthiwa njengoba nangomunye umutapa wakhona lo sokuthiwa inkosi esimanga ukuthi phela ama-kingdoms ayemaningi lapha thina komthokazi sasile nkosi yethu ulobhengula lo mzilikazi ibaba besibusa bala bazukulu baba babathiyayo abantwababo okufanele babe yiba basibusayo manje loyo sesimfakelwe sokuthiwa nguye-overall king ozabe preside amacala wonke siza kuphatha sikuthi nami ngiyabuza hlobo ngiyabuza bafowethu ngiyabuza odadewethu bonke abakomthwakazi ukuthi siphatha siyithini le ndawo thina obethu ubukhosi abuvunyelwa ngoba i-constitution eyingabuvumi namhlanje sivuma ngoba kungomunye umutapo yes nansike into isenzakala-ke asazi ukuthi sizayiphatha siyithini
lawo ke abengabe mazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp ngenombolo zethu ezithi +12024650318 nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318 Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labatsha ukuzwa imbono yabo ngodaba lokunanzwa kosuku lapho eleZimbabwe elathola khona uzibuse ele-Independence Day mhla ziku-18 April. Kudaba esanda kuluthola kulosakhulayo u-Amia Maka othiwa khona umiswe emthethwandaba lamhlanje eHarare ngemva kokuveza imfanekiso yalo ayethandana laye enqunu. Lo untombazana ovezelwe imfanekiso yakhe ngumntwana womlingiswa olodumo oyaziwa ngegama lokuthi nguMaididi. Singake ehlukani izihlobo isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa ngesikhangele inhloko zezinye izindaba ebezikhokhela. Iwofisi ebona ngezijeziso zenotho kuhulumende welemelika ye-Office of Foreign Assets Control ithi isikhupha engalweni zemithetho konke okumayelana lezijeziso zenotho ezetheswa amankampani labantu beZimbabwe. Abenhlanganiso ekhangelane lokweboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund bathi bazimisele ukubambisana lohulumende weZimbabwe emzameni yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho. Kulabanye njalo abaxotshiweyo
kumthethwandaba weNew York abakade bemele bancedise ukwahlulela abaziwa ngokuthi ngamajura kucala lokwayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.